Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ulambulela kuhlelo 7 ngesonto mhlaka 27 kuhlangula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bobulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Abantu abaningi abanamamaski athingi kokuspreada i-corona. Endakula muntu vele owasupervisa ukuthi otshole omunye ukuthi igqoke imaski.
Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni athiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakazi ukuthi abantu abasediaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition.
Kodwa abasekela ibandla lezanu PF party ikuzikhohlisa lokhu.
Ukubana kufakwe phandle njengoba kutsho naye ukubana hayi xa bengasusa amasanctions kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana.
Bakhala ngezinyamazana zasendle ebulilima.
Baze sikhulumile siba lohlupho mpela olukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu, ngulungulu lezinyoni. Yizo izinto ezisupha kakhulu abantu.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezihlala endaweni okugxile khona umkhuhlane we-COVID-19 ziqhubeka ziziphilela njengenjayelo zinganaki ukukhuphuka kwenani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abafika phose inkulungwane i-801 bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi phakathi kwenani leli abantu abangamachumi ayisithupha i-60 abahlolwe batholakala bele-COVID bahlala koBulawayo. Sokulabantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili i-1725 asebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe, okumemetheka khona ngamandla umkhakha wegcikwane le-coronavirus obulala kakhulu. Loba kunjalo abantu bayahamba-hamba njalo bayazisebenzela njengenhlalayenza. Unkosikazi Ruth Dube ohlala koBulawayo uthi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Abantu bathole nzima awasazi isikhathi esiyisuthi i-lockdown isikhathi bani. Plus abantu abaningi abanamamaski athingi kokuspreada i-corona. Endakula muntu vele owasupervisa ukuthi otshole omunye ukuthi igqoke imaski. Bazihambela nje endaweni zokuthengisela. Njalo abantu yona lani number e-required nayo kwabayimaintaini.
Umnumzana Thabani Ndlovu laye ohlala koBulawayo uthi aluqedakali uhlelo lukahulumende lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
I-lockdown le thina sikwazi ukuthi vele ikhona. Le ndlela umbiko ehanjiswa ngayo iyasiphica ngoba vele kuphikiswane. So into esiyikhathela kakhulu thina lapha asikwazi ukuthi siku-lockdown uba sikho ku-lockdown localized leyo.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lekomiti yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu abasebenzi kuhle ngendaba yokuphangisa ukuvalwa kwamabhizimisi.
Okokuqala, abantu abazisebenzayo abasasebenzi kuhle ngenxa yokuthi isikhathi esiyiso lapho abantu abathenga khona kakhulu isikhathi santambama. So neso esikuthiwa abantu batshayise ngaso babuyele ezindlini. So ngokunjalo-ke sebeswela amakhastoma abo. Kube sokusiza-ke uhlupho lokuswelakala kwe-transport. Uzafika ukuthi iningi labantu lanxa selitshayisa laphana i-transport sisilela kakhulu okwenza ukuthi abanye abantu bagcine beqhuma ngezinyawo.
Umnumzana Anthony Majongosi, umongi osebenza e-United Bulawayo Hospital, uthi abantu kabasalalele umthetho wokuthi bazivikele, yikho okwenza ukuthi kukhuphuke inani labathapha umkhuhlane we-COVID-19.
Sibona inamba iyakhwela, abantu bayagula lo mkhuhlane loyo. Sibona ukuthi kuyabangela lokuthi abantu abasalalele umthetho ukhona ukuthi bazivikela. Kuyafana nokugqoka ama-mask le-social distancing.
umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro wazise intatheli izindaba namhla ekuseni ukuthi sokuseduze ukuba osomabhizimusi bonke baveze ubufakazi bokuthi sebahlatshwa ejekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukuze baphiwe imvumo yokuvula amabhizimusi lokusebenza. UMangwiro uchaze njalo ukuba idolobho lakoBulawayo kalifakelwanga imigoqo yokuvala idolobho ngehola lesithupha ntambama kusiya elesithupha ekuseni. Uchaze ukuthi umbiko ohlelo oluwethulwa ngumongameli umphathi ntambo wezempilakahle kumbe omunye ongabe ephiwe imvumo nguhulumende. Sokule viki lengxenye amapholisa ebike ukuba sokule curfew emalokitshini amaningi koBulawayo ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi kumele eZimbabwe livumele ukuba bavote besemazweni atshiyeneyo kukhetho lwelizwe. Bathi bakhathazwa ngokwethulwe uMnumzana Patrick Chinamasa obambe kwesikhatshana uhlangothi olubona ngokukhanga abantu ukuba bangene kubandla leZANU-PF. Abahlala kwamanye amazwe kabasuze bavunyelwe ukuvota besemazweni atshiyeneyo nxa kungesulwanga izithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. UNkosazana Barbara Danyaniwa okubandla le-MTC Alliance uthi kumele bavunyelwe ukuvota abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
I-diaspora vote ayilani lama-sanctions. I-diaspora vote lilungelo labantu abahlezi e-diaspora ukuthi bavote. Ikhona la ku-constitution yeZimbabwe. Uhulumende uzama nje ukucasha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase-diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition. Akula muntu ose-diaspora ongavotela iZANU ngoba bonke babaleka ekhaya bebalekela iZANU.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mdulisi Hanana okuhlanganiswa yedumiso Dabengo Foundation usanda kubaleka eZimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuyamangalisa ke nxa sesizwa uChinamasa sithi abantu ukuze bathole i-diaspora vote kumele i-America iqale ikhipha ama-sanctions. Okokuqala, kukhawuliselwani abantu abangayisibo abafaka ama-sanctions? Yikho kumele siqale sikubuze khona ukuthi kanti ilungelo lami selingathathwa, sengalithathelwa ngenxa yokuthi iZimbabwe nama-sanctions. Okwesibili, amazwe afake ama-alama anifake iZimbabwe ngaphansi kwama-sanctions malutshwane singawabalisa. Alubana iZANU uqinisile sibili ukuthi bayafisa ukuthi diaspora vote bekhona ngempela bebezakhetha ukuthi hayi kulamazwe asenzela kuhle njenge-South Africa. Umnotho welizwe leZimbabwe uyeyame uqamele phezu kwe-South Africa. Aluba bebeqinisile sithi diaspora vote bayayifuna bebezavala ingxenye kubo-America labo-Britain bavule kubo-South Africa labo-Botswana lamanye amazwe iZimbabwe lobudlelwane lawo. Sibone ukuthi ngabantu abaqinisileyo.
Kodwa uMnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kunzima kakhulu ukuqhuba ukhetho lweZimbabwe kwamanye amazwe ikakhulu kulawo afakela inkokheli yebandla leZANU-PF izithezo zenotho.
Akula mntwana owesizalwane seZimbabwe esaliswa ukubana sibuye ekhaya ukuzovota ngesikhathi sokuvota siyenze lokho okulilungelo laso. Kodwa lokho okubana kufakwe phandle njengoba kutsho layo ukubana hayi xa bengasusa ama-sanctions kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana ngaleso sizathu kube sosiba lula ukubana uhulumende afake ama-voting ngaphandle kwelizwe leZimbabwe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sebenesikhathi eside becela uhulumende ukuba abavumele ukuthi bavote kukhetho lwelizwe. Wezemaphandleni namhla sesigabeni sebulima West Ward 10 esikuva khona lezakhamizi ngodubo lwezinyamazana ezigoqela indlovu lezinye. Inhlanganiso yeHabha Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 ikhulume loMnumzana Sikhumbuzo Dube, umgcini sihlalo wohlelo lokulondolozwa kwezinyamazana ole Campfire.
Maze sikhulumile siba lohlupho mpela elukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu, ngulunguntu, lezinyoni, yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu. Labo mpisi nabo bakhona, sometimes nezilwane zinokufika kodwa indlovu kakhulu mangizikhangelele izolo ezombonakala omkhulu kakhulu ngikhuluma nje lonyaka ngikhuluma kunje nje kuwatheni ebhambazi silabantu abaningi kakhulu esesiyabheka kumawadi wonke eyi-7 wakhanya ukuthi yona yiyo yodwa ephambili ngokuba lo monakalo wokudlela zindlovu
siphinde saqoka njalo ngodaba lolu nomnumzana Orchard Sibanda wake waba yi-game scout esigabeni sebulilima
bekungavuselelwa ucingo olwe-solar fence oluyilo olwalube yi-solution yokuprotekta abantu kuzinyamazana then kube sekusiba futhi le ndlela yokuthi ama-game scouts labo bona ababakhona khona le maitengwe babe ne-transport enough ammunitions ezokuyenza i-problem animal control
kugcizelele esithi
ngaphandle kwakhona okokuthi kuyenzakale khonokho kusho ukuthi kungaba lobunzima kakhulu lokumisa akuthi into engasayenzakali ilangisa kayisela control yonke into esingumathanda esikhathini esiningi okwakuvunyelwene yi-campfire concept ikuthi khona abantu babe lesikhathi sokungena kulangisa area khona le ku-project area okuyikulapho kuhlala khona izinyamazana zethu kodwa okwanamhla sekungumathanda abanye sebehlala khona le
unkosikazi Vinolia Moyo isakhamuzi se-Ward 10 laye uthi ziyahluba kakhulu inyamazana endaweni leyo
iinkomo zabo zihlezi emabhongani ukuba kwazo khona le mabhongani abantu basuke badlise utshani khonapho ababe kutheli bekhona kodwa uthola umuntu useyeqile sehambe okule ndlovu khona uma sekubasa umlilo indlovu lezana ziyethuka kube nezinja abantu bahamba lezinja khona ngale zinja lezana zona zethusa indlovu sezihlela ukuthi zibalekela ngasezilaleka ziya kithi and futhi ezinye ziyeke zingene kwele kutswana zisekele umangulwana zizothutha sezidinga amanzi ngoba amanzi kulindawo yethu aluhlupho kakhulu ekuqaleni indlovu zazingabuyibuyi kakhulu ebantwini ngoba imabhongane yayile damu plus kwakugejiwe ama-canals lapha amanzi ayehamba khona esiya lapha ezazihlangabe zaziwanaka kathesi sezibuya kakhulu ebantwini iphoza ingamanzi
belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso ye-Harbour Group Trust ngakutwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Unothando Pamela Pulu umculi odabuka eZimbabwe ohlala kwele Germany owaziwa ngegama lokucula ithi nomina uqhubekela phambili ngohlelo lwe hashtag stop hunger in Zim. Unomina obambisana le World Peace Berlin AIMX Foundation lesizo lwethu health usenza kudingela abantwana besikolo seJumbo Primary ePlumtree impuphu, indumba, amafutha lokunye. Unomina wafunda esikolo lesi.
Plan yethu bekukuthi khona sincedise abantwana ukubana babe motivated ukubana baye esikolo ngoba most of the times uthola ukuthi nxa kungela kudla ekhaya kuba nzima ukuthi umntwana aconcentrate esikolo lakho ukuthi aye esikolo vele uyabe sengani umntwana usediniwe ngoba nxa kungela kudla it's very very difficult. So yinto ke sayidiscusayo le organization esebenza layo eZimbabwe ukubana hayi kungcono siqalise ezikolweni
kuthi kunengi afisa ukwenzela abantwana nabanye kwele Zimbabwe
siqalise nje ngezikolo ezingu-2 iplani ukuthi khona siqhubeke ukubana sincedise lezinye isikole eseduzane
baningi abathakazelela akwenzayo omunye wabo umnumzana Sinkobe umphathisikolo weJangwa
ngimele isikolo seGwambe Primary ogoqela ababalisi abantwana kanye labazali ngithanda ukubonga uncedo lokudla esiluphiwe yisizo lwethu ngithande njalo ukubonga unomina owayefunda eJangwa owenze lesi sipho sasifinyelela
kukhangelwe ukuba inhlanganiso kanomina izathuthuka ngokuya kwesikhathi ibambisana lenhlanganiso ezijiyeneyo singangangeni kwisigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabantu abathanu asebefile kulandela ukudileka kwesakhiwo esikhulu esabelweni seFlorida kule Melika. Abantu abedlula kancane ikhulu lamathuni amahlanu 156 ababonakali. Iphephendaba lezi Miami Herald libika ukuba isakhiwo lesi sasakhanyelwa ngumanjinela owathi silakho ukubhidliza. Okwamanje usibalukhulu wesabelo lesi uthi sokumele kuhlolisiswe izakhiwo eziningi ezakhiwa ngulowo owakha iChaplin Towers. Inhlanganiso ekhangelane leziswelo zikaZulu e-World Food Programme ithi kulabantu ezinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 ababhekane nendlala esabekayo kwele Madagascar. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Soke isikhathi sezamasiko. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuzilayo esintwini. Silo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu.
Linjani Dube ku Studio 7 kanye nakubalaleli base Studio 7. Amazilo esintu maningi kakhulu, futhi ke kuyachiyana ngemikhuba yemizi. Le mikhuba yezizwe zesintu, kodwa ziningi kakhulu izinto esizaziyo ukuthi kuyazila, njengokuthi kwakuthiwa ungabe uhamba nyovane ngoba umama wakho uzongena eqhageni. Kwesinye isikhathi kuthiwa kuyazila ukuqathelana inyama lidonselana ngezandla ngoba abafazi benu bazaswela. Uze kuthiwe ngesinye isikhathi kuyazila ukudila izindlu kathekwane ngoba uzahlanya loba usubuke ikhanda. Kwakukhona lokuthi uzokuthiwa kuyazila ukungena lapho kulala khona abazali bakho ngoba uza kuba lesisila sokungathathi noma ibhadi lokungathathi noma ukuthathwa noma ngithi umendo. Kuye kuthiwe ungabogxumeka umphini wekhuba nxa kuhlakulwa ubusuhlala phezu kwawo, kuthiwa uzoba lomsila wendwangu. Kwesinye isikhathi kuye kuthiwe nxa ngabe uthola ukuthi kade kuthunwa noma kungcwatshwa, kuthiwa ungabohlaba ifotsholo noma isimbo okuyabe kusetshenzwa ngaso ubusisihlaba nje sime, ngoba lokho kungadala umkhuba ongadala ukuthi ekhaya lokho kusenzakala isehlakalo esifana laleso. Ziningi kakhulu izinto ezizilayo ukubala ikuthanda.
Baba Ngwenya, akutsho sibili ukuthi okunye ke kwino esingathi kuyazila sibili esintwini.
Okudaleka ngenxa yemizi, ngemkhuba yemizi, uthola ukuthi mhlawumbe ubaba kumbe umnumzana wakuhamba laphana wayolanda isikhonkwane noma umthuso wezinkomo, okuthi kusukela lapho uthola ukuthi ke inyanga nxa isifikile lapho izabe isisitsho ukuthi kusukela namhlanje izinto ezinje ziyazila. Njengoba sesizwe kuthiwa kuyazila ukuthi intombazana kweminye imizi ingene namanzi ilanga selitshonile. Kweminye imizi kuye kuthiwa inxa isebenzekela itshonele ilanga ingaphandle, iwatshiye ngaphandle noma ingasawathwali ngekhanda. Ihambe lawo isiwalengisile okanye yenza umkhutshana njengokuchitha amanzi ingene nawo. Izinto ezifana nabo sawudo uzokuthiwa nxa ilanga selizela tshona nje kulowo muzi isawudo alisangeni. Bese kusiba nezihlahla ezizilayo, uzokuthiwa isihlahla lesi asibaswa. Njengesihlahla nje ngicabanga ukuthi imizi yonke siyakuzila ukuthi sibaswe, leso kuthiwa ngumlahla abantu okuvamise ukuthi kube ngumphafa. Nezinye nje izihlahla ezi othola ukuthi ziyazila azibaswa emizini ethile.
Ye, phosela ukugcina khonapho Baba Ngwenya.
Kuba le zinto ezinye ezizila nje ngendlela yokuthi kube lesigameko esenzakeleyo, njengokuthi ke ukubiza igama elithile, mhlawumbe umakoti noma umkhwenyana, kodwa uthola ukuthi igama lelo likhona nje elitsho inye into, kodwa uthola ukuthi mhlawumbe omunye wabo babazala bakho khona lapho layo ulalelo gama. So kusukela lapho na njengomkhwenyana sokumele uzame ukuthola igama ongabiza ngalo ubabazala wakho or indawo mhlawumbe oyaziyo ukuthi le gama elifana likamamazala noma likababazala. Ake ngifanise nje njengenkosi uChaka laphana, kuthiwa yathi ifika emfuleni yathi nxa inatha amanzi yasisithi amanzi lawo amtoti, ibalekela ukuthi emanzi mtoti laphana, ibalekela ukuthi ithi amanzi amnandi ngoba ihloniphe igama likamama wayo unandi.
Simalapa kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sinesizwe ezokholo silontungabele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyahlangana ke njengenhlala yenza namhlanje kamama kuyinsonto kunje nje ngiyazi ubana bakhona abanye asebelindele ubana balizwe leli lizwi uNkulunkulu asisize asiphathise ukuthi leli lizwi esilizwa emsakazweni esitudio 7 lingapheleli emoyeni kodwa libe ngumphako empilweni zethu thina esisesemhlabeni ngiyakhumbula ke kulela isonto saba la imisebenzi yabapostoli chapter 2 esaqala ke uverse 44 kuverse 47 sikhulumile ke kwelindileyo ithuba sakhuluma nabomndeni ukuthi indaba lezi zokuswela kwabantu kumele kunanzelelwe kusasukela emakhaya sibananze sibanakekele ithi ke incwadi yona le esayibalayo sebesuke kuhle bunelana isinkwa emakhaya abo emzini yabo baphuma baya ethempelini labo kwakunabantu abaningi khona ngoba nanxa sisiya ethempelini kasisahlangani labomndeni kuphela kuthiwa baqhubekela khona ethempelini besabelana baqhubeka besizana bencedisana sebendawonye njengabantu azange bakhethe muntu azange babadlule muntu baphuma emakhaya abo bekholiwe ukuthi labanye abantu abahlangana labo kumele bathole ukuphila njengabo kodwa imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini inhliziyonye eyokuncedisana ebunzimeni asithi ithempeli lingafana nje lomphakathi esihlala kuwo kumbe lona ilizwe ingabe iliphi lapha abantu abahlala khona abantu abakholiwe balomlando wokunakekela abanye abantu beqale emagumeni abo babe sebesiyanakekela-ke isizwe lokhu kutsho ukuthi ungabona abantu bedubeka insuku zonke beswela lokhu lalokhuyana elizweni okunye okuyabe kungahambi kahle yibukhokheli kumbe ngabantu okumele banakekele abampofu into edanisayo ukuthi iningi labantu bazikhangela bona bodwa sengitshela labo abalomlando wokunanzelela ukuthi khona okukuncane kakuhlethunelwane kabakwenzi khona lokhu ngobana umoya kankulunkulu kakuphakathi kwabo ungabona umuntu engalanhliziyo yokuhlanganela labahluphekayo abaswelayo kutho ukuthi uvele yena inhliziyo kalayo bakhona abantu abaphila engathi yibo bodwa omunye wake wathi ngenye imini uyazi laba abanye abantu abalokuningi bathi bangadla ukudla okuseleyo kuze kudliwe izinja kanti-ke nxa kusele omunye elamba ungamnika asile ibhayibhile kalikhulumi into engayisiyo kuthiwa bahlanganyela izinto zonke behla izinto zonke yini izinto ezithinta impilo yabantu nxa kuthiwa bahlanganyela izinto zonke izinto zonke eziphathelene ukusa kwamalanga lokuphila lenhlala kahle yabantu basesekhona abantu abangela nhliziyo yokunanzelela ubana laba bantu abahlala labo labo bangabantu bawuthanda ukuphila ngcono zinuka amakhwapha ikakhulu wena ololutho ongabelana labanye iyabelana labo awulahlekelwa yilutho kuthi ekugcineni nxa sibala kuverse 47 kuthiwa-ke bamdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke abanye asithandeka ebantwini ngoba singamagovu uNkulunkulu-ke asibusise ngelizwi lanamhlanje kuze kube naphakade amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa loPhilani Ncube. Sike sabalayo kuhlelo besikhangela udaba lohlelo lwabo olukhuthaza abakudalela eParliament ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo amalayisensi okusakaza. Idale leParliament lisandukwamukela lolu hlelo. SiloNcube kuhlelo ukuthi asitshele okuningi. Philani, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela ukuthi abakudalela eParliament bakwamukele njani uhlelo lolu?
Udaba lolu idalela eParliament ayizange iluphathe kuhle, ngoba sathi sikhuluma ngokuthi sithi thina i-broadcasting authority of Zimbabwe kule clause ekhona ku-Broadcasting Services Act ebanika amandla okuthi kube yibo ababizayo ukuthi kathi abafuna uku-apply ama-licenses sebenga-apply. Njalo bathi ukuthi ezindaweni lapha lalapha bazwakala besithi umuzi ilo lalo ulomthetho.
Njengenhlanganiso likhangela ukuthola impendulo enjani, njalo likhangela ukuyithola nini?
Sikhangelele ukuthi khona ba-amende i-clause le eku-Broadcasting Services Act okwenzela ukuthi abantu abafuna uku-applyela ama-broadcasting licenses benelise uku-applya noma ngasiphi isikhathi. Njalo okunye sikhangelele ukuthi impendulo okumele siyithole sikhangelele ngokuphela kwenyanga yona le.
Sikhangele udaba lokuthi ngomnyaka odlule kulabantu abakwamukele ama-license okusakaza ngemva kokuba uZulu jikelele wathi kuqakathekile ukuthi kube leminye imisakazo elizweni ngaphandle kwe-ZBC. Ubona ngani uhulumente uyasebenza gadalala na ukulungisisa udaba lwama-license?
Ubona kwami ngokusebenza gadalala kuka uhulumende nalo ukuthi anike ama-licenses kwaba laba abafuna ukusakaza abasha, hayi akasebenzi gadalala. Bona kulento yabo abayikhangelele leyo ukuthi bathi bafuna ukunika ama-licenses ebantwini bona abangathi balobudlelwano labo, hhayi abahlosanga ukuthi bathi banika ama-broadcasting licenses ukuthi nje abantu abafuna uku-broadcast abanga-podcast.
Hhayi, isikhathi sesehliwe ngumangoyi. Philani, gqiba ingxoxo.
Amagama uma ugcina ngizathanda ukuthi ngithi kubalaleli, hhayi thina kasisoze sibeke phansi izintambo ukuthi siyekele ukukhankasela ukuthi khona kube lokulayisensa ama-community radio kumbe noma ama-commercial radio stations ngithi zikhona. Ngoba okwenzakalayo ayisikho lokhu anokujabulelwa ngabantu. Kulokuthi khona ubani nyamazi lobani nyamazi, yikho abakwenzayo and kule nhloso yabo abafuna ukuyiyenza.
Kugandaba, sithanda ukubonga uPhilani Ncube ngokungena kuhlelo. Siyabonga Philani. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi, kodwa lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwabatsha lwe-Livestock The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 kanye lakukhathi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele 8-9 PM zulukandaba. Lingakhohlwi olibalulisayo ngenjabulo. Igama nguMaigobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu uMaigobe ungadinwa kusasa. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi kobulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzayo besemazweni abahlala khona. Kodwa abasekela ibandla le-ZANU-PF bathi yikuzikhohlisa lokhu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa won't keep school.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.